siyabonga Chris Lojonga lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 ngonkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenziweyo ngumhlangano okhutshwe lamhla. Intathelo zindaba ngaphansi kwenhlanganiso yemisa Zimbabwe. Abantu bahlale phansi baxoxa bebona ukuthi isisekelo sombuso sisekela besiphambanisa njani amalungelo entathelo zindaba.
Intathelo izindaba lamuhla bezivuthene eHarare zinanza ilanga lokulondolozwa kwelungelo lentathelo izindaba ele World Press Freedom Day zitshengisela ukudana ngoba eliZimbabwe lilokhu linemithetho engcindezela intathelo izindaba.
Inyathelo leli lingahlupha kakhulu because okuzayenzakala ngokuthi ama-suppliers lingalevwa lawo bazakhweza ama-prices. So kusho ukuthi abazali labo kumele babhadale i-levy eyiphezulu.
Inhlanganiso yababalisi iPTUZ isola uhulumende ngokubhadalisa abezitolo abathengisela izikolo izinto zokusebenzisa isithi lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo laba bakhweze intengo yezinto zabo.
Ikhansile yedolobho lakwaBulawayo ithembisa ukusebenzela uzulu waleli dolobho ngemva kokuthola isicoco sokuba ikhansile esebenza kuhle okwedlula amanye elizweni lonke.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Intathelo izindaba lamhla zibuthene eHarare zinanza ilanga lokulondolozwa kwelungelo lentathelo izindaba ele World Press Freedom Day. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Chris Mike utshelela umbuthano ukuthi kuyadanisa ukuthi eZimbabwe lilokhu lile mthetho encindezela intathelo izindaba efana le-Access to Information and Protection to Privacy Act. Usomabhizinisi njalo intathelo izindaba umnumzana Ipo Mandaza uthi lanxa umthetho usithi kungabi lo muntu ongenela kwezokwethulwa kwembiko, uhulumende uhlezi eqondisa okuphuma emsakazweni we-ZBC lemaphephandaba eZimbabwe newspapers. Leli langa linazwa iminyaka yonke mhla ka-3 uNkwenkwezi. Indikimba yalonyaka ithi let journalism thrive towards better reporting, gender equality and media safety in the digital age. Okusho ukuthi yekelani umsebenzi wentathelo izindaba uthuthuke ngesikhathi semtshina yokwethula kwezindaba yalezi nsuku. Omunye obekulumbuthano umnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lentathelo izindaba iZimbabwe Union of Journalists othi umomo ulokhu umi kubi kwezokwethulwa kwembiko elizweni.
Asoze simanje nje okwelangeli lodwa. Ngathi nje siqalise nje unanza ilanga leli ngolwesihlanu eziki iphelileyo. Sathele izindaba ezithiyeneyo ezingamalungu eZimbabwe Union of Journalists zibambene lezinye intatheli zenhlanganiso ezithiyeneyo ezithize ezigodlweni. Aphawula amabhuku amathathu elakuqala libhuku elabhalwa zintatheli zindaba amabili amanye bengalotshwa yilabo abafundisa intatheli zindaba kumakholeji athiyeneyo. Lokhu besikwenza kuyindlela yokuthi siqakathekise ukubhalwa kwamabhuku njalo lokuthi nje intatheli zindaba zithi zingabhala amabhuku kube ngumzamo wokuthi zizame ukulungisela ikusasa yabo kube kuyipensheni kube ngathi nje amabhuku aphathwe njengendlela yokulungisa ipensheni yabo. Okunye okwenziweyo ngumhlangano okhutshwe lamhla intathelo izindaba ngaphansi kwenhlanganiso yemisa Zimbabwe. Abantu bahlale phansi nje baxoxa bebona ukuthi isisekelo sombuso sisekela besiphambanisa njani amalungelo entathelo izindaba. Ngolwesithathu phambi kwakusasa ngaphansi kwenhlanganiso ye-Media Alliance Zimbabwe sizahluza njalo impumela ye-intimbe ye-Information Media Panel of Inquiry ukuthi sibone ukuthi impumela yangikhona ingasiphathisa njani njengentathelo izindaba. ekuqhubeni umsebenzi wethu. Ntambama ngaphansi kwenhlanganiso ye-Voluntary Media Council of Zimbabwe sizaba le dili lokuthi siqhube njalo manje ilanga lelo le-World Press Freedom Day. Okungabe kubangele lokhu ukuthi kahle kahle ilanga leli i-3 May belikhona ngesonto.
Lo mnumzana Foster Dongozi unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists obekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare.
Inhlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe isisole inyathelo likahulumende elokubhadalisa abezitolo abathengisela isikolo izinto zokusebenzisa. Isithi lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo laba bakhweze intengo yezinto zabo. Inhlanganiso le ithi lokho kuzathwalisa abazali gadalala bona bevele bethole nzima ngokuthola imali yesikolo. Udokora utshele iphephandaba le-Herald ukuthi bathethe leli nyathelo ngenjongo yokudinga imali yokwakha lokuthuthukisa isikolo. Kodwa isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Enoch Paradzai usole kakhulu leli nyathelo.
Inyathelo leli lingahlupha kakhulu because okuzayenzakala ngokuthi ama-suppliers bengaleva labo bazakhweza ama-prices. So kusho ukuthi abazali labo kumele babhadale i-levy eyiphezulu kwenzela ukuthi bakwanise ukuthi bathenge okufunekayo esikolo. Kungahlupha kakhulu kazi kungaba le double taxation because ama-suppliers wonke lawa kumele babhadale kumbe bayabhadala izimra. So bengabhadala izimra kusho ukuthi bayabhadala ama-taxes kuhulumende. So uhulumende kumele athathe konapho kuma-taxes ezimra then bayenze ama-developments awo than ukuthi ama-suppliers abe ebhadala i-tax kuzimra aphinde abhadale i-levy esikolo. So kungahlupha lokho.
Siyazi ziyavulwa kusasa izikolo, zikhalazo bani elilazo njengababalisi?
Ya, izikhalazo zethu ziningi. Ama-salaries akakhweli and uhulumende uyakhala ukuthi economy ayi-function. But akhona amanye ama-incentives esathenjiswa kudala, amanani monetary incentives. Sakhwela thina ukuthi sinikwe i-land ukuthi sikwanise ukuzakhela izindlu kumbe ukulima and then sacela ukuthi basivumele ukuthi si-importe at least imota once in 5 years. So lezinye izikhalazo ezasifaka uhulumende kodwa lakathesi asikakhangeleli. So sikhangela ukuthi singahlangana sikhangelele amanani monetary incentives la ukuthi singahambisa njani.
Umnumzana Enoch Paradzai isiphathamandla se-PTUZ obekhuluma ecingweni eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Abaqondisi benkampani kamakhalekhukhwini e-Telecel Zimbabwe International bakhangelelwe ukuhlangana lesiphathamandla zikahulumende kusasa kulandela ukumiswa kusebenza kwelayisensi yalenkampani elizweni. Ekhuluma idale lephalamende lamuhla iphendula imibuzo yamalunga aleli dale, umphathintambo obona ngezokwethulwa kwembiko kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku umnumzana Supa Mandiwanzira uthe ilayisensi le yamiswa kusebenza ngoba linkampani yehluleka ukulandela imithetho eqondisa ukusebenza kwamankampani akwamanye amazwe eZimbabwe ebalisa o-indigenization. Lo mthetho uthi abakwamanye amazwe kumele babe lama-shares aphansi kwesilinganiso sokungamachumi ekhulwini i-49%.
Okwamanje iTelecel International ilama-shares ayisilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini. Enye imbangela yokwesulwa kwalilayisensi isikwelete linkampani elaso kuhulumende esezigidi ezedlula ikhulu lamachumi amathathu amadola 137 million. Yenelise ukuhlawula izigidi ezilichumi elane kuphela i-14 million dollars kusukela ngomnyaka ka-2013. Amalunga edalela ephalamende ebekhala ngokuthi ukumisa ukusebenza kwelayisensi akuphazamisi ukusebenza kwalenkampani kuphela, kodwa labasebenzisa umakhalekhukhwini betelecel kanye lokulahlekelwa imisebenzi kwabantu abedlula inkulungwane lohulumende ehluleke ukuthola imithelo.
Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi izaqhubeka isebenza gadalala ukuthi abantu besuthiseke ngomsebenzi wayo kulandela isicoco esanda kusithola kuhulumende esokuba ikhansili esebenza kuhle okwedlula amanye elizweni lonke. Amanye amakhansili anconywe ngemsebenzi yawo ngawe Victoria Falls, Umgoza Rural Council kanye leKwekwe Council ngenhlelo ezigoqela ezemigwaqo, amanzi lokunye okuningi-ningi. Umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Gift Banja uthi uhulumende uphe idolobho leli impompi zamasewage, i-tractor kanye lomtshina we-projector ngendlela yokunanza imisebenzi yawo.
Siyazama ma uthi uyakhangela umkhonomi esikiwo wona eZimbabwe, ngingathi siyazama. Abantu bakoBulawayo banatha amanzi ahlanzekileyo. Abantu bakoBulawayo sizama ukuthi imigwaqo yabo engena edolobheni vela emalokitshini ihambeke, ngoba isikhathi esidlulileyo ibingasahambeki. So i-ministry ye-local government iyakubona imisebenzi esiyenzayo, yikho besikhethe ukuba idolobho eliphuma phambili kulamadolobho wonke yaseZimbabwe.
Okunye elikuqhuba kuhle kuyini? Sikhangela ukuthi kulama impompi zamasuweji eziyake ezidubuke, lokunye nje okuthiyeneyo lokubuthwa kwezibi. Lingathi kuyini elikwenza kuhle sibile lingathi abantu labo bakuthakazelela?
Ukubuthwa kwezibi ungakhangela sokukalutshwane ukubona izakhamizi zikhala nokuthi izibi azibuthwanga, ngoba kunamanyathelo esiwenzileyo ukuthi izibi zabantu sezibuthwa ngesikhathi esifaneleyo. Akusafani nangemuva lapho izibi esebezithatha khona isikhathi eside zingabuthwanga, khathesi izibi sezibuthwa ngesikhathi esiyabe sisibekile ukuthi zibuthwe ngaso. And ungakhangela kumasuwa best, into engingayitsho yikuthi umnotho welizwe uphansi kwamanzi, ngeke siyanelise ukuthi senze zonke izinto ngesikhathi esisodwa, kodwa siyazama ukuthi senze izinto nge-planning esiyabe siyifakile ukuthi khathesi besisakhangelele ukuthi abantu bathole amanzi aklini, sikhangelele lemigwaqo yabo, bese sikhangela lokuthathwa kwezibi yezinjini zezakhamizi zakoBulawayo.
Lo nguCouncillor Gift Banda, umsekeli kaMeya wedolobho lakoBulawayo, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo.
KuLive Talk namhlanje sikhangela ukunanzwa kwelanga lokulondolozwa kwamalungelo entatheli izindaba emhlabeni jikelele ele-World Press Freedom Day.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Inhlanganiso ezaba ukudla siziveze ukukhathazeka ngokusilela kokudla okwakha umzimba ebantwaneni abaleminyaka engaphansi kwemihlanu, i-malnutrition, okuyikho okuyimbangela yokulahlekelwa ngomphefumulo ebantwaneni abangamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% elizweni okwesatshelwa ukuthi kuza kwela ngenxa yendlala ekhangelelwe ukuba khona lonyaka, kubika uNothando Sibanda.
Ngeviki ephelileyo, umsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa wethule uhlelo olweZimbabwe National Nutrition Strategy oluqhutshwa kusukela lonyaka kusiyafika u-2018. Ngaphansi kohlelo lolu, ilizwe lidinga ukuqeda udubo lokusilela kokudla okwakha umzimba. Inani labantwana elibhekane lendlala kanye lemizimba engabukekiyo ngenxa yokusilela kokudla okwakha umzimba, i-standard growth liya likhwela okubikwa selifike kumntwana oyedwa kwabathathu. Inhlanganiso ephatheke kunikene uzulu ukudla, i-World Food Program, ekucubungileni kwayo, ithi lokhu kubangelwa yikuwa kwenotho yelizwe osukuchiye abazali abaningi bengasebenzi, ukungani kuhle kwezulu kanye lokwehla kwemali esekela abaswelayo. Ingcithi zezokudla okwakha umzimba zithi iningi labantwana selithola ukudla okuphiwa abadala, kukhohlakale ukuthi bona balindingeko ezichiyeneyo ukuze imizimba ikhule kuhle. Esethula lolu gwalo, uMnangagwa uthi udubo lolu lokusilela kokudla okwakha umzimba akungeke kwaqedwa luhlangothi olulodwa, kodwa kumele abantu babambisane bephathisana. Uthi uhulumende ukhathazekile ngenani labantwana elifa ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba.
To use this special occasion to officially launch the Zimbabwe National Nutrition Strategy 2014-2018 following the launch of the Food and Nutrition Security Policy for Zimbabwe by His Excellency the President, Comrade Ajim Mugabe, the strategy is therefore officially launched. Nothing stands in our way of achieving what we set out to achieve, that is food security and nutrition, a prosperous economy that is poverty-free and has decent jobs for all.
UMnumzana Silas Mangena oyisakhamuzi uthi ukubhidlika kwenotho yelizwe kanye lendlala eseyangena kuZulu yiyo esibangele ukuthi abantwana baswele ukudla okwakha umzimba. Uthi ukusilela kwemali kwenza abazali bakhangele ompuphu labochukela, bakhohlwe ukuthi abantwana badinga ukudla okuthiyeneyo kulalokhu okudingwa ngabadala. UMangena uqhubeke esithi iningi labantwana selingenelwa yimikhuhlane lula nje ngenxa yokungaqini kwemizimba. Uthi njalo abantwana abakhule bengaqinanga bafika njalo bathwale nzima lalapho sebesiya ezikolo bangaze baqhuba kuhle.
Ukuswela ukudla okwakha umzimba kulo eZimbabwe ngibona ngani kwenziwa ukuthi lapho esihamba khona nxa sikhangela ngezenotho yelizwe azimanga kahle. Lokhu kwenza ukuthi abazali nxa bekhangela besiyathenga ukudla abasathengi njengezolo ukuthi bethenge oponyuto babantwana, sebethenga ukudla kwemuli yonke impupu lesitshebo, bekhohle ukuthi izidingo zemzimba yabo lezabantwana zehlukile.
Unkosikazi Nosipho Mabhena ophathiswa ukulima ethelela inhlanganiso ye-World Food Program esiqintini se-Insiza uthi ukuphathiswa lokhu kuqakathekile ngoba bakhuthazwa ukulima izilimo ezakha umzimba, hathi ukuthi abantu baphile ngesithwala lombhida njalo nje. Uthi sebehlanyelele izihlahla zezithelo ukuthi basize abantwana kanye labadala abahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo edinga ukuthi umuntu athole ukudla okwakha umzimba.
Sifica sibili kuloncedo lunye olukhulu olumangalisayo engadini. Njalo engadini yethu kulezihlahla, amafruthu. Amafruthu lana azasincedisana ekudleni njengoba imizimba eyakulezi nsuku ifuna amafruthu. Sibona sizancedisaka kanye naye sibili kakhulu ekubeni sile mango, nantshi, orange, guava. Ngensuku ezizayo ngithemba sizawahlanyela amabhanana ngoba silazo izigulane phakathi kwevillage kaSidimpilo.
Unkosazana Rita Phiri oyingcweti kwezokudla uthi kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngempilakahle kuleli kukhulunywe ngokunika izizalwane kakhulu abantwana, hathi ukudla okuningi kuphela kodwa ukudla kwenhlobohlobo ezichiyeneyo okuyikho okwenza umntwana akhule engahlaselwa yimikhuhlane njalo esenelisa ukwenza konke okwenziwa ngosowabo abathola ukudla okufaneleyo. Uthi ukusilela kokudla okwakha umzimba yisilo esesingene sadiliza izigaba eziningi zelizwe eseziphelelwe ngabantwana, kwathi lalabo abaseleyo baba ngabangaphilanga.
Ngenxa yesimo somnotho welizwe leZimbabwe sokutholakele amakhesis amaningi awe-malnutrition ebantwaneni, uhulumende engabe ethethe inyathelo lokuthi abantwana laba basinde. UZulu ukhangelele njalo lokuthi uhulumende azame ngawo wonke amacebo mhlawumbe athathe lamanyathelo okukhulumisana lamadona akwamanye amazwe nxa labo besenelisa belule ingalo zabo ukuze laba bantwana abavela kumindeni e-disadvantaged bathole ukusizakala.
Uhulumende wabeka ikomiti ukukhangela ukuthi izizalwane ikakhulu abantwana bangathola njani ukudla okwaneleyo okwakha imizimba. Kulandela ukwethula uhlelo lweZimbabwe Food and Nutrition Security Policy, kodwa kukhanya likomiti ayikatheli izithelo. Ugwalo lolu lweZimbabwe National Nutrition Strategy lwabunjwa nguhulumende encedisana lenhlanganiso ezizimele zodwa ezigoqela iWorld Food Program, iWorld Health Organization, iUnited Nations Children's Fund lezinye eziningi-ningi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Imuli yentatheli izindaba idume ngokutshengisela emkhankasweni we-Occupy Africa Unity Square uyita iTamara ithi ayisoqiniso imbiko ethi isidumbu sakhe sesitholakele. Umnawakhe kaTamara uPatson uthi abantu abatshona bekhuluma ngale indlela bengabe bengabanye abalokwenza lokunyamalala kwakhe ngemva kokuthunjwa kunyanga ezimbili ezedluleyo. Okwamanje uthi akulabufakazi loba ulwazi lokuthi engabe engaphi. Abomthetho labo abakethuli umbiko ngokumdinga kwabo ngemva kokuqondiswa ngumthethwandaba ukuthi benze njalo. UPatson utshele iStudio 7 ukuthi lokhu belethemba lokuthi bazamthola esaphila uTamara njalo uzaphindela ekhaya.
Kwezenguqu lamhlanje abusekho ubudlelwano obuhle phakathi kwabalandeli beqembu leHighlanders lomqeqeshi waleli qembu uBongani Mafu ngemva kokuba leli qembu linqotshwe nge-1-0 yiCapes United izolo, kubika uJoseph Njanji.
Abalandeli beqembu leHighlanders baveze ukungasuthiseki kwawo ngokudliwa kwaleli qembu ngeleCapes United ngokucula bekhuthaza umqeqeshi waleli qembu uBongani Mafu ukuba azwe isikhalazo sabo esokuba ahambe. Lokhu akusikho kwakuqala ukuba abalandeli bebhoso bacule bekhonona ngokudlala kweqembu labo kusizini yalonyaka, njengoba langenyanga edlileyo beke bacula besola ukudliwa kwaleli qembu ngeleChapungu nge-1-0 khona njalo emagumeni. Ukucaphula abalandeli beqembu leHighlanders ukuba ngemihla yomibili leli qembu linqotshwa lidlala lisekhaya belidlala lamaqembu abeqhuba nzima phambilini kulo kuzodlala leBhoso. ELeChapungu belingazake linqobe lazovikela phezu kweHighlanders kuthi eleCapes United lona seliphenduke inhlekisa ngokuhlala lisezindabeni ngoba libhekane lenduku zokuswela imali. Kusenjalo iqembu leChicken Indi tshengise ukuba lonyaka lizakhathaza ngemva kokubhaxa ubulayeli kwenzele Dynamos nge-3-0 ngensonto esikhodlweni iHarare. Limpumela ithi iqembu leChicken Indi lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo elithumi lathoba minwembili ngemva kokudlala imidlalo eyisikhombisa. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leTriangle lona lile miklomelo elithumi lesithupha, kuthi iqembu leDynamos lisendaweni yesithathu lile miklomelo elithumi lane. Iqembu leHawkmen lihlezi endaweni yesine lile miklomelo elithumi lambili, kuthi ngemva kwaloku leqembu leCapes United lile miklomelo elithumi lanye. Kundawo yesithupha kuhlezi iqembu leZPC Kariba lile miklomelo elithumi, okulinani eliphethwe liqembu leHighlanders lona lihlezi kwindawo yesikhombisa. Iqembu leHarare City lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo eyithoba munemunye, njalo lilingene ngemiklomelo leqembu elihlezi ngaphansi kwalo eliChapungu. Kundawo yechumi kule qembu leCholocho lona lile miklomelo eyithoba munembili, lona lilandelwa liqembu leFC Platinum lile miklomelo eyisikhombisa. Iqembu leFlame Lili lihlezi kwindawo yechumi lambili lile miklomelo eyisithupha, kuthi ngaphansi kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo emihlanu, njalo la ngathi eleWange, eleBuffaloes kanye leleWawa. Iqembu elijeke amanye wonke ngeleDongo Sawmills lile miklomelo emithathu. C sikhangela isimo somdlalo wenguqu kwamanye amazwe. NgaseNgilandi iqembu leChelsea ilo eselithethe isicoco seligi ngemva kwemidlalo ebikhona ngempela viki njengoba selibuthelele imiklomelo engamashumi ayithoba mnembili lantathu okulinani elingeke lifikiswe ngamanye amaqembu ebelincintisana lawo. Lokhu ngokwesithathu kuba umqeqeshi weqembu leChelsea uJose Mourinho akhokhelele leli qembu lifinyelele kube nezintshantshu zeligi elizweni leNgilandi, kodwa useke waphakamisa njalo isicoco seligi emazweni athe ele-Portugal, ele-Italy kanye lase-Spain. Elizweni le-Spain umbango uqhubekela phambili phakathi kweqembu le-Barcelona kanye lele-Real Madrid ngemva kokuba omabili ephumelele kwimidlalo yawo ngempela viki edluleyo. Iqembu le-Barcelona liyalele phezu kwengalane lemiklomelo engamashumi ayithoba mnembili lesikhombisa ngemva kokubhaxabula elikwenzele Cordoba nge-8 kanya, kuthi ele-Real Madrid lona lilemiklomelo engamashumi ayithoba mnembili lanhlanu ngemva kokutshaya ele-Sevilla nge-3-2. Sikhangele umdlalo wokugijima. Umdlali weqembu leZimbabwe Republic Police uTrust Chidomaya nguye onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-Minute Mile oqhutshelwe kobulawayo endaweni yeZimbabwe International Trade Fair ngomgqibelo. UChidomaya uthole umvuzo wamadola angamakhulu ayithoba munembili ngemva kokunqoba kwakhe abanye abadlali abalitshumi lesikhombisa abencintisana labo. Oqede kundawo yesibili ngomunye njalo umdlali osuka kuqembu lamapholisa uSifas Pasipamire, ikanti obekundawo yesithathu nguJonathan Chinyoka ogijimela iqembu leZimbabwe Prisons and Correctional Services. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokubala incwadi elisithumela zona lina balaleli nge-WhatsApp kumbe nge-Facebook la nge-email. Siqale ngale evela kumlaleli wethu uMordekhayi oweMatopo kosankonjane othi, "Hello Chris, sithandekile Gibbs, Jonga and Mr. Nkomo. How's America today? Thina sibona ukutshisa kwelanga kithi. Ngithi qhubani madoda, muhle omsebenzi njalo liyasinceda ngokusazisa ngokwenzakalayo. Siyabonga." Lathi siyabonga mlaleli.
Omunye njalo umlaleli uloba isithi, "Linjani basakazi be-Studio 7, mina ngiyaphila, ngingundebele. Ngithanda ukulibuza ukuthi uMongameli Robert Mugabe uzamani nxa isithi amaNdebele lamakhalanga awaxotshwe eGoli. Kacabangi yini emcabangweni lubaba ukuthi sabaleka umbuso wakhe olendlala, olodlame, ololunya, olobandlululo ngenhliziyo ebuhlungu. Uthi yena uNdebele uyabhowa okwamagama. Lani basakazi besindebeleni lizwa njani ngale inkulumo kalubaba? Ngicela lingiphendule." Hayi ke Ndebele, thina abasakazi asithathi hlangothi, sethula imbiko nje njengoba injalo.
Uyaqhubeka imbiko yethu kulomunye njalo umlaleli uthi, "Uyazi umgame kahloniphi ngitsho abanye abantu, asilandaba angaze asithathele phansi kangakanani. Sizondlile imuli zethu ngokuya eGoli, thina amakhalanga siphila ngcono. Ngumayezane ngisePretoria."
Ye, uMayizane nawuthi siphila ngcono kulamashona. Hayi ke akukhethwana ngemhlobo lapha. Omunye layo umlaleli uthi, "Wozani ekhaya madoda, singaleli emzini, sizelungisa ukuhluphayo. Yimi uMzondwane eNkulumane."
Hayi ke siyabonga balaleli, qhubekani lithumela incwadi zenu konapha kuStudio 7 at voanews.com kumbe ngeWhatsApp ku 001-202-465-0318.
Ukugqiba uhlelo sikhangele ebezikhokhela.
Intatheli zindaba zinanza usuku lweWorld Press Freedom Day.
Izolo izikolo ke zivulwa kusasa elizweni. Inhlanganiso yababalisi ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe isola inyathelo likahulumende lokubhadalisa abezitolo abathengisa ezikolo okokusebenzisa, isithi lokhu kuzabangela ukuthi abezitolo labo bakhweze intengo yempahla zabo.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo ngutungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.